Into khona kube ukuthi asproduce eZimbabwe so sathatha i-economy yethu sisusa stylata ku speculative market instead of producing market. So uyahlangana namatamatisi estreet namatamatisi ethengisa ibox lamatamatisi yeqabantu abangu-5 esiyacina lekucina namatamatisi ethengiswa nge-$18 ona eqaliswe nge-$5. Yikho kolokho okusibulalayo kasiproduce plaza asilamagesi anele edrobheni singeke siwavula amafektari lana kobulawayo dube kungala manzi ayenele amagesi kawakho ayeneleyo so we are not producing. Yikho ubona kusibanje uhulumende sithi asimeni ngedola yethu leyi kodwa ngasiproducer ngabe kasikho kuona lo umuntu.
So kumele kwenziweni bo?
Lapho kukhona kumele kube khona ukaprovide amanzi ayeneleyo la magetsi ngoba kahle singaze ngikunike $1 million ngithi hambe efectriyana uzaye ukuthi sebenze 3 hours uduba abantu befuna imali yabo police.
Kodwa kuyabo
into esihluphayo kahle sibuye ngapha eplazini phela ubuye eplazini la ngizalima njani ngifaka amakhabishi ami 10,000 cabbages on the ground amagesi esehambe 2 days engabonakali
ye madoda
sengizafaka i-1 hectare yecabbage.
So lapha mpofu uthi uthi vela akusebenzeki yikho kujola
hayi kuyasebenzeka ezilongu thina sidimanda ukuthi sikuthole khona lokhu so kahle sekumele ukuthi sizuzeni izinto ezingavala ngoba nxa kungala gesi kungala manzi akusingamafishane akusebenzeki.
Kodwa abantu njengoba somabhizimusi lina kumele liyenzeni akule lingazenzela khona yini kwenze ukuthi icine lisenze khonokho
kathe sinje lapha mna ngiyalima kathe samanzi anti ukhuluma lami kathe ku-Wi-Fi ngilisebenzisa isola ngafaka mina 50 kVA esola ngafaka ngakhetha inkomo zami ngafaka i-50 kVA yesola kuyasebenzisa
kodwa wabo kuphuna ngamagesi umlilo wegesi ukuthi ube khona wakhulumende
lofunayo ukuthi ipatriamsilifunaukuthi siyazibambanisa yethu silihamba 30 seconds
off nyakuzwa sile kucineni khonapho-ke singathi pho idola lisetshenziswe kumbe lisuswe kumele lihlale likhona
idola kalisetshenziswe abantu beproduce.